Sikathola uncedo olukhulu. Okwakathesi sithole impahla kakhulu, imali yilutshwane kakhulu sikayithola.
Impahla yiphi eliyitholileyo?
Sithole ingubo, ama-shirts, ama-blouses abomama, lokhunye okuncane nje.
Ukudla-ke?
Ukudla okwakathesi kuyabuya, sithole ama-rice, i-salt, yikho esifuna okwakathesi. Kodwa ke izinto lezi zaqala ukubuya izolo, angikazikhangeli i-storeroom yethu ukuthi khulani okubuyayo.
Imali othe kalikatholi ethe xaxa lileni lutshwana kule malini esikhwameni okwamanje?
Sina njenge-agent asila mali esifaka esikhwameni sokuthi ingasinceda kuma-disasters. Siyadinga na i-disaster seyenzekile.
Abangathanda ukuphathisa ngemali bangayifaka ngaphi?
Bayayifaka e-akhawunti yethu, kodwa ekwakathesi angikho ehofisini. Ngingakuthumeza sengibuyela ehofisini. Ihofisi yethu iseku-number 17 Selu Avenue, Methodist House.
Efonini-ke litholakala ngaphi?
Ifoni yami +26377341254 yoyifoni yami.
Kulabo abangathanda ukuphathisa kuZulu weZimbabwe othini kubo?
Ye, bakhona sibi lapha dinguncedo. Ngiyabona into ingaba right ukuthi ama NGOs wonke ngama-churches sibuye ndawonye sincedise. Ngiyabona amanye ama-churches sisebenza khonokho.
Lina njenge-Methodist lisebenza lilodwa kumbe zikhona ezinye inhlanganiso elisebenza lazo?
Hayi, zikhona. Sisebenza ngeZimbabwe Council of Churches, sisebenza nge-ACT Alliance eZimbabwe, International Organization, sisebenza nge-Civil Protection Unit yekahulumente.
Kusasa koBulawayo sizwa kuthiwa kuza kuba lo mkhuleko, elizaphatheka yini?
I-Methodist Church yethu, abakhokheli abe-Wesley abakhona khona ngale, yibo abazangena kumkhuleko lo.